Abafana be-FC Platinum bahlangana lembila zithutha kwele Angola lapho abatshaywe khona nge-3 kanyana iqembu le-Club Desportivo Primeiro de Agosto. Njalo limpumela itsho ukuba kumele lihlohlekane leli qembu kungelampendulo ukuze lidlulele kusigaba sakuqala esomncintiswano. Okunye lingakwenza iqembu le-FC Platinum ukuba lihlohle kathathu kungelampendulo ukuze kutshaywe imbekwa njengoba kuyabe sekungutshikilo bhanqa 3-3. Umdlalo wehlandla lesibili uzaqhutshelwa enkundleni yamandaba edolobheni lezishabane ngempela viki ezayo. Njalo iqembu eliyadlulela kusigaba se-first round lizadibana lelizanqoba phakathi kweqembu le-Bidvest Wits elase-South Africa lele-Pamplemousse elase-Mauritius. Iqembu le-Bidvest Wits lizifake esimeni esihle sokudlulela phambili njengoba linqobe nge-2 kanya lidlala lingekhaya ngomgqibelo. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu kucacile ukuba iqembu le-Lenders liyamdinga ngempela umgadli wobukhali ngemva kokuba linxikelane leqembu le-Nikrud kuliqembu elitsha kusigaba se-Premier Soccer League ngensonto enkundleni eluveve. Umdlalo waphela zingutshikilobhanqa kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni loba nje abafana bebhoso bebekhulela elezivakatshi. Umsekeli kamqeqetshi weqembu le-Islanders uMandla Mpofu uthi kabalali bedinga umgadli ongabahlohlela.
Njengomdlali wokuqala ngiyathemba ukuthi abantu ngendlela namhlanje sidlale ngakhona bangaba ihope esisiya phambili, ngoba abafana think badlalela ibhora batshengisele ukuthi ibhora siyakwanisa ukulidlala. Babe bekulomuntu oqedisayo alubambi amabili amathathu ngabangeni, asilali ngendaba yokuthola umuntu esimbiza ukuthi uzabe eqedisa phambili. Umdlali ole-experience, umdlali osedlalayo usikhathi eside, ngoba abafana esilapho abafana abagijimayo abafana abancane enokwakhe buza uma laphana emele ukuthi abafana benze umsebenzi eneqeqesha.
Iqembu le-Islanders lakhiwa kutsha ngumqeqeshi uMatinda Ndlovu kanye labanye bakhe ababalisa uMpofu, uMelusi Sibanda kanye noThembo Chuma. Njalo iningi labadlali balo ngabafana abasakhulayo abalamadlabuzane, njalo ngesonto bakholisise kakhulu abalandeli beqembu ngokupasana abakade bekwenza ibhola kodwa okubekade kubehlula ikuba belitshayele emambuleni. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, ngingu Joseph Njanjie.